Uchi Wenga wathwalelwa eChina esuka esibhedlela kweSouth Africa lapha eselatshwa khona kulandela ukugula kwakhe okungavezwanga nguhulumende. Usele minyaka phose emibili egula. Abantu sebekhuluma okungapheliyo ngokugula kwakhe okwambamba kakhulu ngesikhathi encedisana lomnangagwa ekususeni owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe embusweni ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhuluma kakhulu ngodaba lolu nkosazana Sethekeli Nyathi odabuka eMathoreni North. UManyathi uthi kumele uChiwenga amiswe umsebenzi ngoba usebenzisa imali eningi ehlawulwa nguZulu.
Kambe ilizwe lakithi lingathi lingalamali, thina siye kuba lama-vice president labo-president abagulela emazweni adurayo kuze kufike lapho impilo yabo umphefumulo wabo sehlukana le nyama. Thina elizweni sikhala ngemali, odokotela bengasebenzi kuthiwa kakula mali yokuthi babhadale abantu besifa elizweni lakithi, kodwa abasezikhundleni bona behamba besiyahlala emazweni. UChiwenga impilo yakhe yonke lokho wabeka ukuba nguvice, sambona kuphela khonapho kumbe egcotshwa kumbe wagcotshwa mna vela mbona watho wayahlala eChina kuze kubela namuhla uChiwenga lokhu ehlala eChina. Sibone lo president Robert Mugabe laye impilo yakhe ifika esitejini sokuthi sekhulile kasakwanisa ukuzenzela, impilo yakhe ibeseSingapore yaze yaze yayihlukana inyama, umoya wehlukana le nyama lokhu eseSingapore. Konke lokho zimali ezivele elizweni leZimbabwe elingalamali, lapho kulabantu khona abafayo ezibhedlela kuthiwa akulamali.
Uthi uZulu kumele avimbe ukusetshenziswa kwemali ngendlela okwenzakala ngayo kuChiwenga.
Izinto ezinje so kungangcono zivalwe. Xa kuwukuthi uvice president uyakho akalatshe eZimbabwe njengaye wonke umuntu olatshe eZimbabwe, xa kusehlula esifa ngenxa yokuthi izibhedlela zilamiki, afela njengawo wonke umuntu ofayo, ngoba ngathesa abantu bayapha eZimbabwe babulawa yindaba yokuthi akulamiki, babulawa yindaba yokuthi akula kudla, abantu babulawa yindlala, bonele sonke iZulu kalinanga, abantu babulawa yindlala, baswela yini obasponsayo ukuthi badle, bathi imali ziphelela kobo-China kobo-Singapore.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele babekezele ngoba uChiwenga kazani adingi ukuthi agule.
Ukugula komuntu, umuntu wazithandele njalo wazifunele. Ngendlela esikhandele ngayo thina sikhandele ukuthi kwe-dispensation leyi abakhokheli bethu kukhona ababekubekele abantu. So sifisa ukuthi uma sethe wafila u-vice president aphenduke baqhubeke ngokufeza ababekuthembisa abantu.
Siyabona ukuthi nxa kuyikuthi udaba lolu lungabanjwa ngumongameli, kulakho ukuthi amxotshe ethi ndoda sifuna ngazani siwuhlale kakhulu ugula kumbe into ezinjalo. Wena ubona ngazani umongameli angakwenza khona?
Umongameli uyabe esemzweli ukuthi hayi sokuyiwuhlupha umuntu ukuthi sibelekho sikhala ngokuthi ngasebenze yena engezwa kuhle. Lokho ngibona ukuthi kufanele ube indlela ukuthi anisakhulumisana njani. But mina ngokubona kwami ngibona ngani ngendlela owabuya ngayo iZimbabwe wethu entsha le, la ngendlela abantu abakhalele ngayo. Kuningi mina engikhalele ukuthi uVP yena ngabe uphilile ngabe sokukhona osokwenzakele. But ngendlela yokuthi uyagula sokusuka nzima manje ukuthi sibe sesithi hayi suka ngoba sugula, hayi kuyabe ngasamnandi.
Umsekeli kamongameli ukhethwa ngumongameli olamandla okumxotsha umsebenzi. UMnumzana Kucaca Phulu omele inkulumane edale lephalamende ekumanyano we-MDC Alliance uthi kungeke kwasetshenziswa isisekelo sombuso ukuthi uChiwenga axotshwe umsebenzi.
Umbuzo wakho uthi njengoba uChiwenga egula eseChina ngapha elokhu ehola imali yama-taxpayers kungathiwani? Umbono wami ukubana akumelanga kuze kube nesikhathi lapho silo vice president ogula okwesikhathi eside kangaka imali yama-taxpayers ilokhe idlaliseka kumbe ibhadala umuntu ehluleka ukusebenza. Kodwa embuzweni wakho ukuthi upresident nxa efuna ukukhipha u-vice president uChiwenga ukwenza njani, ngibona ingazane i-constitution isobala. Lokhu elikuthoyo okokuthi upresident nxa emkhipha kumele alandele i-constitution ekhuluma ngokuthi i-parliament ihlale ibe yemkhiphayo akusebenzi kuChiwenga, kusebenza ngo-2023. Singakhohlwa ukuthi i-section ekhuluma ngo-running mate yapostponwa ngu-schedule 4 ukuthi izadayisa uku-applya ngo-2023. U-running mate nguye okhithwa yi-parliament. Lo upresident uChiwenga no-president uMohadi bakhethwa ngu-president njalo bakhishwa ngu-president ngokuthanda kwakhe. kutwa they serve at the pleasure of the president. So in 2 days, o president okhona ngaphezu umnangagwa angamkhipha uchibenga nxa efuna.
Ngasebenzisa ngokuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumente. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.